Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela, emoyeni ngenjabulo ngesonto mhla zimashumi mathathu kuNtulikazi 2017 nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Isikhathi sokuthi kathesi ngakuthiwa amabandla aphikisayo amanyana. Kungabi khona umuntu osala ngaphandle kwalowo manyano.
Ukulwisana kubandla leZANU-PF sokufike kuzinga elesabisayo njalo abanye bathi besabela ukuthi kungaqhamuka impi elizweni.
Imbuzo esingathi iqondane lokhetho imbuzo nale ephathelane nendaba yokuthi sikafika abantu kuthiwa baya ukuluzwa bethayo indaba zokuthi kuthiwa bona indaba besapotela elinye ibandla lisiyane lelinye.
Inhlanganiso yamaqwetha iZimbabwe Lawyers for Human Rights ifundisa uZulu ngamalungelo akhe phambilini kokhetho lomnyaka ozayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizazizwa kulumsakazo. Ukulwisana kubandla leZANU-PF sokufike kuzinga elibi njalo abanye bathi sebesesabela ukuthi kungaqhamuka impi elizweni. Ukulwisana lokhu kuphakathi kwabasekeli bakamnumzana Emmerson Mnangagwa abathi nguye omele athathe isikhundla sikamongameli Robert Mugabe leqembu likankosikazi Grace Mugabe LG14. Ngeviki edluleyo unkosikazi Mugabe ucele umongameli Mugabe ukuthi akhethe umuntu ozathatha isikhundla sakhe. Yena uMugabe ngokwakhe uchodoze kakhulu ibutho wathi selingenela kakhulu kwezombusazwe. Ibutho lona likhanya likucele likaMnangagwa. Ngolwesihlanu ababengabalweli bempi yenkululeko benze umhlangano lentathela izindaba labo bathi kabasoze bavumele umongameli Mugabe ekhetha umkakhe kumbe ekhetha umuntu amfunayo. Ngalokho abanye bathukulwisana lokho ukungabanga impi elizweni njengoba kulebutho phakathi. Sixhume incwethi kwezombusazwe umnumzana Mqondobanzi Magonya.
Khonokho kutshengisela ukuthi inja isela mazinyo. Ngakuthiwa abantu beZimbabwe bayafunda ikakhulu ngakuluhlulwa kithi ngapha komthwakazi. Ngakuthiwa kasila problem ekhona. Yisikhathi sokuthi kathesi ngakuthiwa amabandla aphikisayo amanyana. Kungabi khona umuntu osala ngaphandle kwalowo manyano ukwenzela ukuthi bezame ukuthi ngamandla wonke bekhiphe uhulumende kamgaba embusweni. Ngoba singaba lomnyama wokuthi kuyefika ekhethweni, ukhetho bazacila njalo. Bengacila njalo sebezazenzela umathanda. Angikholi ukuthi abantu beZimbabwe kunye lakomthwakazi sizimisele ukuthi siphile njalo eminyaka emihlanu ngaphansi kombuso wezikliwi ezevano.
Vakona baba Magonya abathi nxa kungaphathwanga ngobunono obukhulu okuyinto lokho okungadubuka kugcine kusiba lempi elizweni. Yebo, singafika na kulelo ba.
Uyabona into esiyenzakele eZimbabwe kathesi. Kulomuntu othethe itanka yeparafina wayichitha. Kuswelakala nje umuntu wesibindi ongafika alumathisa umentshisi. Engalumathisa umentshisi, hhayi umhlabathi uvundile kuyakutsha konke, umbuso wezanu uyabhidlika.
Ukhuluma ngokutshabalala kweZimbabwe langokutsha kwebandla leZANU-PF, kodwa ilizwe lona nxa sokule mpi phela kutshabalala yonke into.
Ayisikho futhi ukuthi ngigqugquzela ukuthi kube le mpi, hhashi. Hajayi lokho kangufisi sibili. Angifisi ukubona omunye umuntu echithelwa umphefumulo wakhe. Ngoba impi phela ukuthi sokuchitha umphefumulo. Angifisi ukubona omunye umuntu echithelwa umphefumulo wakhe. Ngenxa yomuntu okuza nje eZimbabwe wazocila abantu wathatha umbuso wazenza umZimbabweni lengomuntu wokuza. Angikholi ukuthi into esingayifika leyo. Ungabona ngomuntu ozimisela ukuthi ungafika into njengomgabi. Ngoba ngazi ukuthi hayi ikangisathathi.
Umnumzana Mqondo Banzi Magonya ucubungula ezombusazwe. Inhlanganiso yamaqwetha alwela amalungelo oluntu iZimbabwe Lawyers for Human Rights ithi ithola imbuzo eminengi kuZulu efuna ukuzisisa ngamalungelo akhe ngaphambilini kokhetho. Lokho kuphuma emihlanganweni linhlanganiso eyenzayo endaweni ezijiyeneyo zelizwe ifundisa uZulu ngamalungelo akhe ajiyeneyo. Sixoxe legqwetha lalinhlanganiso umnumzana Lizwe Jamela.
Masikhangela amalungelo ku-constitution yethu uhlanganisela konke ugoqela even amalungelo akhangelane neze-politics ukhangelana namalungelo achiyetshiyeneyo. So nxa siyenza ama-clinics yethu eminye imibuzo iyabe ikhona siqonde khonokho. Silakho ukuthi sitendule imibuzo yabantu, silakho ukuthi sisalulwazi ukuthi kuhamba njani ngendaba zonezo zamalungelo angasiphathelane nendaba zonezo. Sikhangela indaba ze-non-discrimination, sikhangela indaba zokuthi akumelanga abantu behlukuluzwe indaba ezishiyetshiyeneyo eziphathelane nempilo zabantu.
Ungasipha nje umzekeliso weminye imibuzo elihlangana layo eqondane lokhetho.
Imibuzo esingathi iqondane lokhetho imibuzo naleyo ephathelane nendaba yokuthi kuzafika abantu kuthiwa bayahlukuluzwa bethaywe indaba zokuthi kuthiwa bona indaba besapote elinye ibandla elihlane lelinye. So we're talking about into ezihlane lodakela oluphathelane lendaba zokhetho. Kuzafika ukuthi abantu baya befuna ukuzwisisa ukuthi beyenzeni nxa kungathiwa sokulodakela sikhangele nendaba zokuthi maybe abanye bayathi nxa bengahambe emapoliseni ukuthi benze ama-report. Abanye bakhona bayafika sekuthiwa yibo abayaphila umthetho sebevalelwa bona kodwa befika e-police station bevuza igazi ngokuthi bachayiwe. Sinabanye ababuza these days abanye ababuza indaba yema-registration yamavoti yokubhaliswa kwabantu ekuvota ukuthi abakakuzwisisa ukuthi uhamba njani. Bathi bayakubala okwama-tra biometric voter system yona leyi abantu baye befuna ulwazi olujulileyo ukuthi kathi kwenzakanani, bazaqalisa ukurejista nini. Fo indaba yakhona le biometric ikuyini vele inyamazana bani uhamba njani. So siyabezama ukuthi sibaqasisele ukuthi hayi uhamba njani lapho isifanisa ukuthi sibaqasisele.
Umnumzana Lizwe Jamela ligqwetha lenhlanganiso yamagqwetha alwela amalungelo oluntu iZimbabwe Lawyers for Human Rights. Ngengilifake kancane ezandleni zika Gibbs Dube weStudio 7 esethulele uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu.
Amasiko akwethu ashonaphi ona amasiko obe ukhona izolo akusese.
Izulukandaba kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Lamhla sikhuluma ngendaba kazodwa wabantu. Siyakwazi ke ukuthi uzodwa wabantu umuntu othanda ukutshengisa umzimba wakhe emphakathini, abantu abanye bayamthanda abanye bayamzonda. Singazi ukuthi ke labe ngilabo namhlanje umnumzana Ezra Jesus Panda kanye losakhile leline uMadube bazathini ngodaba lolu. Ngawe Madube, ubona njani udaba lukazodwa wabantu?
Yena indlela afuna ukuthi aziphilise ngayo, but njengomama bone ngani usibisela phansi ngoba angeke mpho ngihamba ngikhiphe ngitshengise ezinye izitho sami somzimba egcekeni ukuthi wonke umuntu uyabe ekwazi ukuthi kume njani kuhamba njani. Ngikwazi ukuthi umuntu ongumama umuntu ongumama kumele azibambe kuhle avale amanye ama-parts omzimba, but abanye abantu they are just using it for ukuphila. Sizabe singasoze sibalele, but kimi kuside yami amvumelani lakho akwenzayo.
Baba Sibani, nathi udaba.
Hayi Madube, isinto sesayangaphi Madube? Bakithi, abantu bakithi, nxa sikhuluma ngosiko lwakithi, liyawazi ukuthi omama babegqokani. Emekeza, siyazijabulisa sike sahamba loDube nasafika khona lokuboSwaziland, sabona abantu bagqokene. Uzodwa utshile ngapi labantu abagqokene njengabona abana abantu bethu bakudala. Osisi laba bebengendanga babehambe behama bele phandle, nakathi eSwaziland bayakwenza, okukhona esikweni lethu lesintu nesiNdebele abantu behamba benjalo. uzodwa kulanto nje le yodwa etshintshi le ukuthi njengomuntu othe zijayivela kodwa etshengisa umzimba wakhe ngoba ujayiva ingoma zakulezi nsuku kodwa kwakuthoma ingoma zakhe zizitshikitsha babe gqoke nosizi babe mekeza bezigqokele khulokhena amabheju
Madube anti uyazizwela ke khuluma sibandana
Hey nyamuzu sibandi yakhuluma kodwa phela ngensuku zakhathesi hey akukhona yeye abantu abenza isiko but akusavamanga ukuthi phonga ubone umuntu nje
usufuna isiko life yini usufuna isiko life yini Madube usufuna isiko lethu life yini sokuliyangisana kuliyangisana imizimba libone
hayi ukufana lokukazodwa hayi phakathi kwabantu ebantwini abaneye khona ngendlela yena afuna ukuthi aziphilise ngayo sibili yabe ebona kuyinto e-right angamayindi ukuthi wenze njalo but kwisayidi yami hayi njengomama ukuthi imbe mbona omunye umuntu ekhipha kuphele etshengisa egcekeni la wona abana besiko uma sikhuluma ngawanazela but ezra baye betshengisa amavela siyali siyabe sibona kodwa ukuthi size sibone sidlulisele phakathi hayi kuyabe kungasamanga kuyo
ababona bedlulisela phakathi ngabalunguzayo nxa ejeva kanjani ngabone phambisa unyalo lakhe ababona kodwa lana basuka ke bengani mangcolile emakhanda lapha Madube yoba basuke befuna ukubona ezinye izinto bese bekhothama katshengisa inxa ejayiva ngihlezi ngumbonile uyabe edlalisa unyawo lakhe kukanti kube lalaba abafuna ukuthi balungize ngaphansi basuke sebedinga ke laba abantu benza njalo esengathi ngama-pervert
abalunguza ngaphansi ye ngambaboni nxa etshengisiwe ufica ukuthi ngabamlunguza ngaphansi but nxa bemlunguza ngaphansi isikhathi esiningi bomnanzela but ezo akazange abavale ngoba banqaba ukuthi bangamlunguzi uyabayekela ababe belokhu bemlunguza ngaphansi so kwabunyawe ngizibuza ukuthi i-entertainment ngikhona icini entertainment enjani ukuthi umuntu ngwabe ayefuna ukuthi azazabone siphakathi ukuthi kunjani ukuthi engabona bekusokusithini
Sibanda
yeah ngiyamuzwa kodwa ke into khona ongavumela aphile njani umntwana siyathe siyakhuthaza ukuthi abantwana abayenza into zamasiko abantwana benza into engababisela imali ngoba imfundo yodwa isiye ngobisela imali kakhulu ke ezwekazini le-Africa ulo uzodwa uphila ngakwathi ezobhadala ama-rent ufeed ifamily yakhe uthenga impahla zakhe ngendaba zokuthi ajayive kanjani engavala asegoqa sesithini sejikiza akusena umuntu ozabhadala imali kumbona sowuzalamba uzodwa kethi abantu bekelelani ukusebenza lokho kuyafana lawo usebenzisa unyawo ukhaba ibhora omunye uyali-head ibhora omunye athengisa omunye wenzani uzodwa ubuya kahle ngafana nabo sese abathengisa imizimba uzijayivele egcikela nibuke bemkhangele bambhadala
qiba-ke Madube uyazizela lawo qiba uhlelo lamhlanje
ya bambhadala shua and uyayeza imali uyaqhubeka uya phambili kodwa ngabe ukukhothameni lapho akhothame at least angakhothami kakhulu kumbena bona akhothame bona abo babengalunguzi baze balunguzele ekuceke ngoba omunye sake sathi sigwejisi sendlini wathi nalitshola lisithi liyavala lafanisa kuyazibukelela uzodwa abantu mina mbone konke
havala sibanda
yebo kambe ke uzodwa kasemsapoteni kasemelele eqhubela phambili nxa ekwazi ukuthi ngathengisa imizimba ngobulo mzimba komuhle ezijayivela kanjani hhayi ngivumelana laye ngithi zodwa qhubela phambili usenza imali
yelo-ke umnumzana Ezra Chisa Sibanda umsakazi olodumo okhonangale-ke ebhilitane ngibonge njalo-ke unkosikazi sakhile liline uMadube ukhonangale uMadube-ke eFrancis Town kule Botswana Sibanda lo Madube imbongile kakhulu
siyabonga kakhulu Dube lakusasa
siyabonga kakhulu Chisa ngiyabonga kakhulu
nami ngiyabonga Madube
bye Oliver lisemoyeni ngenjabulo ngumthembo sithemba uGibbs Dube lilale
awethu ashonaphi ona amasiko ube ukhona izolo akuse
siqhubeke ngohlelo singene kuhlelo lwabasakhulayo
Ikudibana kuhlelo labasakhulayo ngingumike hobe namhlanje ngixoxa lo mnumzana Kiyomomoyo okuhlelo lweMandela Washington Fellowship sifuna ukuzwa okunengi mayelana lalokho akuhlanganele lakho efunda kwelemelika njalo ukuthi uhlelo lolu usethuthukise indlela aphatha ngayo ibhizimusi yakhe na ngiyakwamukela kuhlelo lwabasakhulayo moyo unjani
Ngiyaphila kunjani wena?
Ah ngiyaphila kunjani phela eMelika?
Ngithabe kakhulu ngoba abantu bangikhona bangathi bangikhumbuza ngobulawayo. I mean even indlela lokhu indawo yangikhona eyiyo in terms of heritage yabo bangathi baloku preserve heritage yabo njengathi kobulawayo. So kungathi siyafana singabantu bani.
Ah kodwa kuyabukeka mfana ngithi ukuthi ujabula ngoba hayi yazi ngasebulenjini bokuzivazisa obe Facebook ugcwele ngalesithombe zakho. Hayi kuyabonakala ukuthi uyakholisa khona phi Texas.
Ngiyazama nje ukuthi sijikele nje lapho abanye bebe nomona.
Masihlabe le ndaba ke. Awungitshele ungathi isikhathi sakho ulapha kwelemelika sesiletha umehluko na kundlela yona ophatha ngayo ibhizinisi yakho.
Yo silethe umehluko omkhulu kakhulu ngoba kathesi indlela I think vele ngathi ngisuka ngale ngangile idea of vele ngangile indlela kade usenza ngayo into zami but ngapha sengathi kunezinye izinto abazingezelele kwelokuzana in the way I do my business so ama approaches angathi asechine kancane noma ngithathana lo muntu kumele present i-business yami akumele angithathe 1 hour ukuthi ngikhulume nge-business yami kathesi sengikwazi ukuthi ngingathatha nje 5 minutes ngikhulume into esiqakathekileyo.
Awungitsheleke Gilmo, kunzima na ukuphila labantu abakhuluma ngendimi ezichiyeneyo njalo abaphila namasiko achiyeneyo?
Kunzima, kunzima. Uyazi noma useZimbabwe ungahlala umuntu ongamaziyo kanti kunzima. So you can only imagine ma uzihlanganela abantu abe-West Africa, abe-East Africa, abe-North Africa. Sonkeni nje sichiyene, but into engiyithakazelayo ukuthi abona nxa siseZimbabwe singathi lobumbulo ama-South Africa nabantu abe-Botswana nabe-Zambia asikhulumisane kangako. But nxa the more siphuma sisiya kwamanye amazwe singathi siba ngabantu banye. So mina ndithakazele khona khaya ukuthi size zakunanzelela sisemelika ukuthi hayi iSouthern Africa sinjena sithona sithiya i-xenophobia but singabantu banye ngoba ngapha sesingathi sibambene ama-values ethu ayafana indlela esicabanga ngayo iyafana.
So Gilmo, ubona ngani ususunguleni na ubudlelwano labafundi abadabuka kwamanye amazwe?
Hayi, ngoba lami sengifunde okuningi kakhulu futhi kwabanye bona laba abaphuma kwamanye amazwe. Ngoba besides ukuthi sibe ngapha emeli kanti lathi sifundisana njengabantu abafunda esiphuma kwamanye amazwe e-Africa.
Kodwa ubona ngani kuzathuthukisa isimo sebhizimusi lakho na?
Sizathuthukisa ngoba vele ngibuyela ekhaya eZimbabwe. Imicabango yami ukuthi ngisebenze we Africa yonke nje. So vele i-opportunity ukuthi nami ngikhulise i-business ngoba kathi sinqase ngikhomeza sithi ufike eBenin kumbe eGuinea Bissau.
Sike saxoxa ecingweni wangitshela ukuthi isebenze ukuthi liphathe inhlelo lapho beliyenza ama-presentations litshengisa ingcwethi esijeneyo sebhizimusi ukuthi lina njengabasakhulayo abadabuka kuzwekazi ele-Africa liphatha njani amabhizimusi enu. Lokhu kuhambe kanjani?
Lokhu kuhambe kakuhle sibili ngoba siqala sonke sibesile vele singabantu kade besebenza siphuma lapha kodwa I think i-challenge kade siya ukuthi ama-business ethu siwafaka kanjani ku 30 minutes, 30 seconds like elevator pitch. Ama-business ethu siwafaka kanjani ku 5 minutes ukuthi abantu bezwisise. Ngokwezinye isikhathi njengabantu abathi ngasikhuluma ngama-business ethu yabe sithi facilitation platform. Kodwa umuntu nje ohamba nje street yabe engakwazi ukuthi lokho kutshone ngoba lawo ngamagama ngama-buzzwords thina esiwasebenzisayo ngathi kuthiwa ngama i-jargon like i-medical jargon, session jargon, i-media jargon. So ngapha besifundisa ukuthi uyibeka kanjani indaba yakho ukuthi umuntu onke ezwisise straightforward ungakhulumi ama-buzzwords ukuthi abantu bazabona ngathi ufunde kakhulu.
Ngempela viki ezayo lizabe liza la esigodleni se-Washington DC. Kuyini okuzabe kwenzakala ukuthi lize la?
So sonke siyahlangana nje sonke nje kade sikhona ngoba sonke sisema university chene kodwa sizahlangana ku one ndawo sibe sesiba lama sessions esiwayenza during the day then lo ngama ignite talks angathi ngama TED talks esabe sewayenza.
So umbuzo wamgcina ke Moyo, lapho ugoduka ekhaya ukhangelela ukuthi uzasebenzisa ulwazi lwakho kanjani ke?
Mina into engifisayo ukuthi uma mphendule eZimbabwe ngime la ngama workshop nginikeza feedback waba ingcebo ngathola okunye nami engakufundayo then from on top of that mase ngifaka nje imfundo engayifunda eAmerica sengifaka ngapi emsebenzini wami that's where is like to just ilokho ze continuation of business yami.
Hayi Moyo, siyabonga kakhulu bhuti, bekuhle ukuba lawe kuhlelwa ngithi.
Hayi siyabonga baba.
Balaleli, isikhathi sethu sesiphelile, masidibane ngevikezayo. Olevalalisayo uMike Hobe lilale.
Studio 7 esagaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Sokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silomfundisi we-Methodist umnumzana Thandeko Zinti Mkandla. Ngiyakwamukela kuhlelo baba Mkandla.
Ngiyabonga baba Nkomo labalaleli kumagumbi amane omhlaba.
Mfuna sikhangele ngodaba lwabantu abampofu okugoqela intandane kanye labafelokazi. Uthini umbhalo ngabantu laba?
Umbhalo ucace cace Ngokuna kekelwa kwabona labo obabethe abampofu abaphelokazi lentandane. Umbhalo ubeka emahlombe amakholwa labantu bonke ukubana kungumlando wabo. Ubabone ukuthi laba bantu abaswelayo kabasweli. Lava abaphelokazi labo kabahlukunyezwa intandane lazo. Akumelanzi ubone ubuntandane bazo. Ngobana njengebandla ke ibandla ngebandla libandla lenkosi lonke kungakhathalekile ukuthi yiliphi iyomlandu wokuthi labo bantu banakekele ngoba labo badalwe ngomfanekiso kaNkulunkulu bayingxenye yesibuko sikaNkulunkulu nxathi bakhanyele.
Lina njengamakholwa esiKristu mfundisi ungathi liyawufeza na lumlando?
Amabandla ngamabandla ayazama kakhulu kusukela emuva khona le ukubana banakekile laba bantu abaswelayo. Mina nxa ngathatha elami ibandla elamawisili ungakhangela eHarare kulendawo okuthiwa iMercy Rusike Children's Home lapho kugcinwa khona abantwana abangalabazali ngezizathu ezijiyeneyo besukela ebantwaneni abancane kakhulu baze bafike ebangeni lokuthi sebele minyaka eyenelisa ubudala babo. Njalo ngapha kwelakithi emandebeleni uhlelo olunjalo silalo emzini yathi mission esibomvu kwelasemzingwane. Ngitsho nje ngiqamba indawo ezingaba mbili ilizwe lonke amabandla ngamabandla alaze indawo ezijiyeneyo sibili lapho abantu abaswelayo intanda labaphelokazi abancedakala khona. Ngoba ivangeli lokuthumayela ukuthi uzakuya ezulwini ungazange unakekele laba bantu kalisebenzi. UJesu ngenye imini uthi nxa bembuza ukuthi la ngibona ngilambile alingiphanga ukudla, la ngibona ngihambaze alingembathanga. Nxa bembuza ukuthi Jesu sakubona ngathi asazenza bona lokho, uJesu uthi nxa lingakwenzanga kulaba abaswela ukudla, abaswela izembatho, abaswela uncedo, kutsho ukuthi lakimi alikwenzi. Ngoba laba bantu yibo engibameleyo, yibo engibanakekelayo, yibo abasenhlizweni yami.
Uthini ngabafundisi bakulezi nsuku laba abanye abahambela phezulu, abaphila impilo yaphezulu, abahamba ngezimoto ezidulayo, abazithenga njalo ngezimali ezikhitshwa ngabantu abampofu emachurchi abo?
Bengibala nje omunye umbhalo othi uJesu wanika ukudla abantu abazinkulungwane ezihlanu. Kulezi nsuku abantu abazinkulungwane ezihlanu yibo abanika ukudla umfundisi oyedwa. Kangisoli lutho kodwa kayisikho khona lokho ngobana umsebenzi kamfundisi ngomfundisi ibandla ngebandla kumele kube yikwelusa lokunakekela abantu. Lokho kimi mina njengomfundisi wewisili kayisilo ivangeli eliqondileyo.
Akuyiqibe mfundisi ngombhalo ngamafitshane nje uvuselele imoya edabukileyo lamhlanje.
Ngiza kuya entshumayelweni yasentabeni uMathewu isahlukanise esihlanu. Izindima nje boza zonke ezikhulunywa ngabantu okuthiwa babusisiwe. Ungakhangela indima yesithuba ibabusisiwe laba abalambele bomele ukulunga ngobana bayakusudiswa. Kutsho ukuthi abantu bakamlimu lapha abakhona bafisa ukubana bahlale bezuza ukudla kwenyama lokomphefumulo. Ngakho ngalesi sikhathi sathi ukubana sithi uNkulunkulu olungileyo neni mandla wonke apha abantu bakho badumeka amagumbi ngamagumbi bahluphekile kakhulu ngalezi nsuku baswela ngitsho baze baswele le nto ezincinyane zokuthi bazisize. Abanye ngabakwazi ukuthi bakudlani nini, abakwazi bagqokani nini, bakuthola phi usizo lwabo. Kodwa sithi abavumelane lencekelo uDavida xa esithi ngiyakuphakamisela amehlwami ezintaba ensizo lwami lovelaphi na, sizo lwami lovela uNkulunkulu umdala elizweni nomhlaba. Babusise uNkulunkulu abantu bakho bangaze balinda impilo ezayo, kodwa impilo labayiphilayo emhlabeni maye bayasondeze kuwe ngobani ukuswela ngabe ehlukanisa lawe. Kodwa uPawulu abo yathi kwini ungasehlukanisa lothando lwakho na, abantu bakho badumekile bakhathazekile baduduze ngoba bona uNkulunkulu bezimanga. Salala kusukela manje uzobona phakade. Amen.
Amen mfundisi. Bekukuhle ukuba lawe kuhlelo. Siyabonga.
Siyabonga. akatungulunguru asibuso sonke
lolo be kuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi we Methodist umnumzana Thandeko Zintimkandla. Sigqibeke uhlelo lwethu lwalamhlanje ngodaba lokuzilibazisa sihamba leqembu lesinazo lona elisanda kwethula indlikizane yesingle elesihloko esithi Tapinda. Kahle ngibamba ama break khonapho ngilibuyisele muva kwezinye ingoma zaleli qembu ezidle ubhedu njalo eziqhubeka zijatshulelwa nguZulu. Le ngethi Kalanga Child ephume ngo 2015. Kalanga Child ulandele enye njalo indlikizane yesingo yaleli qembu ethi Kubukalanga. Selikwenzileke njalo iqembu lesinazo ngale ethi Tapinda. Kume umkhokheli waleli qembu uTeacher Bona Malaba ekwelengilandi lapho ahlala khona sambuza ukuthi ingani kahle kahle lingoma.
Kule ngoma ethi Tapinda ijonge kakhulu abantu abase diaspora ubunzima abahlangabezana labo besebenza nzima kulama expectations amaningi abakhangeleleyo ikakhulu ekhaya ukuthi kuyase kulama extended families zifuna lokwana lokwana kodwa ke abantu abaningi abakwazi ukuthi kunzima kangakanani ukuthi imali le itholakale.
Bayamukele njani lingoma abalandeli enkundleni eselifakekizwe?
Hayi kukhanya abantu bayayithanda kakhulu lingoma mpela isikhala lasemsakazweni ekhaya sigqulagqula mpela akutho ukuthi abalaleli bemisakazo labo bayayithanda.
Idlalade lesibili okuzaba khona lalingoma elibuya nini njalo abalandelo ngabathembisane?
Idlalade leli lona vele belifanele siliqale January 2017 kodwa ngemva kokuthi sikhethwe kumncintiswano weBulawayo Arts Awards abantu baqalisa ke ukuthi kube le demand ukuthi abantu bayicela ezinye ingoma sizwe.
Umalaba uthi idlalade labo lesibili liyeza kusikhathana esizayo njalo ngompalakazi baza kwethula idlalade labo uKalanga Child koBulawayo lapho okuzaba khona labahlabeleli lamaqembu afana labo iyasa abacula abafana lo Socha Moyo uNduksi Junior labanye kodwa okwalamhlanje isithi Tapini.
Time.
faneleke mthwakazo livalelisayo ngontungameli Nkomo Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa yenawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.